I-Triple C labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngitsho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo seseseko, Mabhuto seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship, abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa. Ayo yinto ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu siswele ukuthi singenzani isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khonokuyana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith silabo babonkomo labo ndabaningi isitholi labo chikerema abahlala egona kuzingwa baziqeda ama 10 to 16 years akusela mehluko mahlabezulu siza kuma sibone thina sihamba labantu thina asithandi dlame thina singabanqobi konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili nyabo.